sesigezi ngoba akunamusha sibatshela ukuthi umnangagwa uwesi kulomgazi bathisaba ngabantu ababi nanso-ke i-Rand Corporation ikhuluma amazwi afana nalokhu kade sikukhuluma kuthina njengebandla le-NDC so osekukhona lapha ukuthi izanu kayivumi ukuthi siyehlulekile ikishiye ikhiye labanye ukwenza ukuthi siguqule inhlalakahle kazulu yasezimbabwe
bayakhuluma lapha ukuthi ibutho lokhu elingani ligcile impande ngakho-ke akusuze kube lembuquko kwelezimbabwe nxa lokhu kungalungiswanga likubona njani khonokho
kumqoka lokhu ngoba okukhona lapha ukuthi ibutho izakwesaba ukuthi kube nenguquko ngoba banamacala abawenzayo amaningi kakhulu kodwa thina sifika silandeli macala sifuna ukukhangela ukuthi abantwana basezimbabwe singabancedisa njani ngoba vele ilizwe lasezimbabwe sikhuluma kunjenje libuswa libutho umnangagwa nje ngumphelekezeli ngoba konke akwenzayo izinto zonke azenzayo vele nxa ungumuntu ocabangayo uyazibuza ukuthi kambe kuseselento enhle engqondo emgombana ngoba ama-decisions akhe amanye akuthiya ulengisa inkamane
bakhuluma njalo ukuthi kukhanya kulobu ukhohlakalo obumangalisayo kule zimbabwe ngakho konke lokho kumele kulungiswe nxa kukuthi umnotho kungaguquka likubona njani makhumalo khonokho
vele yizo inyembezi zethu thina njengebandla le-NDC ukuthi abalandeli bezanu lenkokhelo zabo bakhohlakele sebentshontshe umnotho wakuleli lizwe sesifike esigabeni ukuthi singathi sesiguqe ngamadola ngamanga ngoba bakhathesi amakhanda ethu yiwahlabe phansi izinyawo ziphezulu kuleli lizwe ngoba kusenanto ehambayo konke sokumile mpo.